sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Hlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopley Zone 1 eHarare, lapho amapholisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eluntu zithi umbiko owethulwe ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye, Gays and Lesbians of Zimbabwe, ngenhloso yokuphathisa abakulolu hlangothi, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akula college elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa, kodwa luvumelela abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwa ngumfundisi Simbarashe Maringosi othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo eSodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona leyo. So kumele sithiyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabi le mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa Ibhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuye uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye, kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunumunu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlala emakolishini lakuma-university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopley Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa u-Allen Busiri, uKudzaishe Tsuro lo-Ashley Mato. Owesine ngu-Anotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lwe-Toyota Chesa ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngumnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedinga bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile kakhulu kwelemelika ngesikhathi sokuchisa kwelanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeMoto Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala, umntwana omncane kakufanela futhi sibajayele ukudlalela emoteni ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi yale esikhuluma ngayo kathesi. Isakasonto enhle emntwaneni, especially umntwana omncane. Kwesinye isikhathi kuyeqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi umngeni wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota wona ingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe ke ukuthi uye emsebenzini mbese kune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, nxa ungafika ngekhaya kunabantwana abancane iqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvula moda-ke kungalamuntu omdala. Ngabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa nomonakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni ngomuntu elilanga ngizasithini imoto ingalamoya amaviri wonke ngokona bana babengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi evaliwe imota ilile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa le. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akulamntwana ongadlalela kiyo. Kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-wind shield especially uyashiya iwindi kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza ukuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali khiye especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso yeMoto Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20 abanye bengabantu asebeluphele abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abanengi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luza qhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa noMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
uba buhlungu ukuthi abantu bahlala isikhathi esendaweni bezitshela ukuthi sebesigxilile bathole ukuthi hhayi sekushukubele nguquko sebezithola bengekho emthethweni. Mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land, ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esingathi land corruption, ukuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona kulamanye abangena kungenamvumo. Konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu, kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele akingisise, mhlawumbe azafake namagqwetha kuza axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni, njalo nxa usemthethweni ungaphansi waluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi. Ngobe sikubonayo lapho abantu abaningi sebeselangeni ezakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu esingathi ngama-local authorities, mhlawumbe kwakungacaci khona phana, mhlawumbe kukhona abantu abazange bakugasube kwezomthetho, njengoba sibona abanye abaxotshwayo basuka bahanjiswe umthetho wandawo, umthetho wandawo lawo kutsho okumele kwenzakale. Mhlawumbe esikunanzelelayo ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa xa bephiwa kube bethela umhlabathi, babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende na ubemeleleni aze abachiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa kungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu, ikakhulu sikhangela abaphelele isikhathi esidele lomhlabathi. Xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamathumi amabili kusuka kukhathaze, ngoba umuntu uyana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho, kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye imisebenzi bezijele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi esidele kulowo mhlabathi. Mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe, bayithi ngoba kuba lokuhlukumezeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNUST esecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usaxwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende weleMelika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukudlazela lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uAlex Navalny ulapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzana uPutin, ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso, njalo ngabe uPutin uyayazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angentshonalanga awe West, okuyinto uPutin angafuni njalo kuyibona. So yiko kwenza ukuthi agcine esembona njengesitha sake sokuqala iNM number 1 konaphana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uPutin ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba ezombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uPutin uphathana kanjani lalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho eyindlela ebekade isisele ukuthi bengamenzani ngoba lokhuyana ubesembona ukuthi uyisitha esingamqedelela esingasitshenzwa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Ngamafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu sikhangela kunaloku okwenzakalayo? Ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside?
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ngathi nguye yedwa olungele ukuthi abuse ilizwe lelo laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezachiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So ukuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia layo isalwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba laphana ku-superpower okuyinto yena azibona ukuthi ngiyedwa o-capable of ukwenza khona lokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abayenxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNgilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibonani sanibonani basakazi abahle, basakazi beStudio 7. Nina enisakazela indaba lisemazweni akude, siyabonga ngamandla. Bengicela ukubuza mani, yazi kula malanga asikho into engiyizwayo, angisezwa lutho. I'm out. Angathi ngisingenza njani, ngingenza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngempela ngempela okhulumayo. Ngikhole ukubonga kakhulu uma umyalezo lo ungafika kinina labo basakazi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7, Studio 7, umnqobile ufana wase-Saint-Luke, wase-Saint-Luke. Intsha badala ayisukumi ilwele inkululeko, ayisukumi ilwele izwe. Kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi, uyosuka ayehlala kubulumo. Ngoba ma umqotshe endaweni kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi uyahlala phana, umbeka laphana ngoba wena umqotshi. Hhayi, intsha ayiphakamisi ilwele ilizwe madoda. Kunzi ilizwe sibanjwe izigebengu nqe, izigebengu zikidnap ilizwe mpela ukuthi asila chance. Siyintsha, asike siphakameleni phezulu.
Studio 7, njani balandeli nabasakazi? Ngithanda ukukhuluma indaba yesiga lesi esenziwa iZANU-PF esixotsha abantu mani emhlabeni wabo, esixotsha izizalwana lapho ezizalwa khona, sazi ukuthi ithi abantu baye kuphi. So into esifuna ubayazi ukuthi kanti umhlabathi ngowezanu kumbe ngowabantu? Kanti iZANU-PF kuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu? Sifuna ukubakwazi khona
kulokho omalakhi inkomo believe gabule nabo Joseph Chuma nalabo Angleton Spanda ababuye bazosiphendula ake basitshele ukuthi iparty yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
injani waka Studio 7 injani khona ngapho eAmerica injani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha eZimbabwe sibona nje ukusafa kuphela lapha eZimbabwe akulanto ehambayo lapha eZimbabwe into zonke ziyantsalelana ngani izinkomo ezidonsa zichilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilikali ngenews ngenews news asisezwa lapho ukuthi uhamba njani cela imbibala
ambuthamisa walwa lelizwe lokho esikhangile sithule nje zwizwi umfana uyi-1 akula muntu oncedisa kulo lelizwe lapha uyi-1 lolu muntu la udinga isupport impi uyilwa eyi-1 intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapha ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe umanje sihlala emazweni angaphandle sehlule ukuhlala amafamily ethu asi-enjoya ngempilo yamafamily ethu sibalekele bona izanu izigebengu lezi izigila mkhuba ziyajekha ilizwe azithwele nzima ezimbabwe somele sithatha amafamily ethu sihle sibaleke siyehlala khona lapho esihlala khona lamakhaza ngapha phethe yabantu anzima ngenxa yemigulugugu yezanu nje
sibingele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele inews zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesi sikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukuzethi sizwe imibono yethu sonke siyabonga
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamapulazi kahle amapulazi sesiseqinisweni ipulazi indawo yebusiness asindawo ukuthi umuntu usofanele ayakhe ahlale khona indawo yokulima pulazi ngumuntu ofuyayo uhlale epulazini uyalima kakhulu waseplazini so igovernment mayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu abayabafaka epulazini uzoyenzana umuntu omnyama uzolimaintaina ngani ipulazi izolo ingenamali uzolimaintaina ngani
Studio 7 linjani mina namvumelana lo bhuti wathi othi abantu abahlanganele ezana izana libulele ilizwe kodwa babhiza ukuthiwa izana ku-right izana iphethe kahle abantu marabhi abephumuntu ezingananqondo izana isiyoziphathe ukuthiwa abantu bangathinga bethangathi esidilizela abantu ngesikhathi esinzima kunetha izulu kanje balimile ukudla kwabo sokudayiswa sokuthiwa kuthiwa kuthiwe kunjalo abanye sebedayisa inkomo ngama-$70 kwakwavela ngabo khonoko ikuthi abantu kabafundi bangavela baphiwa ama-KFC sebegishwa kuthiwa hayi izanu ithandi yoma KFC la sesibajikela manje
Studio 7 awu ekseni sibingele bantu bakithi vusana makhanda ngagijima litizano ye ini namhlanje lijikela like yazi amahewa wrong esiswini nansi MRP eye mandebele wonke jikele from Midlands ube navoteli MRP ubeza ngena yini ezolidilizela izilo kuze izindawo ube ngeke so sukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi kumele wezo wakini ungenza njani into zakho makhelwane wena nawo lo muzi wakho ungafuza njani ubaba omuntu lo yihlo lonyoko futhi unyoko lo yihlo
sibingele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele inews zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukuzethi sizwe imbono yethu sonke siyabonga
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kaMasigandi uEffort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxeleli kaSelo nangu exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda
Ngawe
Lasselos, Wasuga, Svapa, Siazamo, Samtura, Willem, South Africa. In Zaro Tolotole,
in Zalo Mali, and Zalem de Nino, I go Paulos, Manuel, Zalo, Babuselo, Kamalam de Crempo, Mali Lasselo, Injabon, Fulangatala, and Emiagayo, 2017.
Efoti uyazithekela umculo wakhe njalo selamadlaladi ambalwa.
Ushune engiwudlalayo ngobiza ngesinxele obhala ingoma eqenjini yemuqobo lwami. Ama-CD le ngesine, ama-album mabili, ama-EP.
Inaleli kaselo lisebenzele abanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Sibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, ushoniye ngwayo umntakanko ongobese nomshikashika umfoka Mabaso. Angigqugquzele uze ngicule idlamuva umfoka Mabula, odibe umfoka Ngwenya ezalwa kwelakithi enyameni ndobe khona.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo injebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo injebomvu, ku-TikTok, ku-WhatsApp 0736544459. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi i-CD.
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaselo waseliphakathi yilo ke besikwethisela lokuhlelo woza woza Friday. Libe nempela sona emnandi igama lamuyenza Jesus ba.
Sibonge uEzra Chisa Spanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singakehlukani sihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.